Press freedom akwalezi nsuku sekungcono kulalokhu yana esake sakubona kudala. Akwalezi nsuku kungcono sekuhlupha kulaba abayibona abezepolitiki ngenxa yokuthi bayelusa ngaso sonke isikhathi ukuthi kuyini akukhulumayo njalo okhuluma eqondane lobani. Yikho khonapho iyabingekho i-press freedom ngenxa yokuthi amelanga ukhulume njengalokho elikhona khona ngapha e-United States. Kodwa umuntu angakhuluma kubi ngenxa yekhulume kubi ngo-president usesejele. Kulomunye umndoda wagweja 6 months ngenxa yokukhuluma kubi nje kuthiwa kukhulume kubi. So kodwa ngapho lina ithi press freedom ngenxa yokuthi ungakhuluma santando.
Kwenziwa kwini khonokho ukuthi kwele Zimbabwe awungeke wakhuluma okufunayo?
Hayi kuya ngokuthi Dube phela lapha ingathi i-Afrika yona yakhethwa amazwi akhona njenge-South Africa. I-South Africa ilokhu igalisileyo, hhayi kube kungakabi labantu ababotshwayo, kodwa amazwe yona la athiwe nge-Afrika malutshwana athola i-democracy enjalo enjengelapha elikhona lini.
Kodwa ubona ngazani kuyagcina sokulokukhululeka okungcono yini nxa sesikhuluma ngezamaphephandaba?
Yeah, kuzagcina ukuthi kukhululeka ngenxa yokuthi liyabona ukuthi yona isikhathi zabomzilikazi lezabo-Chuck abafayo babengakwazi ukuthi yona isikhathi zakhona zizadlula. So zona ezi zikhathi esikizo zizadlula, uzabona nje zidlula. Sesikhululekile, sesikhuluma sekuyinganekwane, ngubani ayekwazi ukuthi igugu rawundi lizadlula? Sasingakwazi ukuthi njengathi thina ngapha etsholo sasengakwazi ukuthi kuzaba inganekwane. Kathesi abantwana abazalwa after 1987 bamangala ukuthi uMasakisa aphile empilweni enjalo.